Namhla umthethwa ndaba we Western Commonage leminye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwa ndaba we Western Commonage awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No besisemthethwa ndaba namhlanje eWest Commonage. Kandule esilekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la ugrey prison azenelisanga ukuya e-court ngoba ama officer ema prisons awustrike akhala ngeholo labo ukuthi iholo labo lincane bafuna request. Kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwe-justice for abantu ababotshiwe lezi botshwa kuba nzima xa besehlubuya labo e-court.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa iStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama-prison officers wonke asemsebenzini indawo ebhodayo eyokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga. Njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala izibotshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonage uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhu silinde ukuthi singene ekhoti khona phe Westcom kodwa ke azange sike sithole lelo thuba baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi izibotshwa azisabuyi ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini ekhoti siphume laye ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile i-48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanako asananzelelo kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile ekhoti i-48 hours bamenisuke ezimbili zingaze zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakitsanani Dube uthi lokhu yikwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimota zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacaba la azo ayothethwa bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba njalo imbuzo kumele iqondiswe ku-Commission yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.